ngabe kuthiwa kubotshwa wonke umuntu kungakhathalekileyo ibandla lakhe athonisiswe ngendlela esemthethweni agwetshwe ngobufakazi obuhloniphekileyo obuhlonipha amalungelo abantu ngabe kakulansolo zona lezo eziphakanyiswa yi-MDC Alliance kodwa i-Alliance isola ngoba kubotshwa abantu be-Alliance abezanu-PF beyekelwa kuhlukunyezwa abantu be-Alliance abezanu-PF beyekelwa kuhlukunyezwa abantu be-opposition abezanu-PF beyekelwa kudala kusenzakala ububi bekhona lapho bakhona kuyonakala izitanda ziyathengiswa ngendlela engafanelanga yebo kambe abantu ababe bebusa abantu ku-local government ku-national government kumele bungakhathaleki ukuthi ngabezanu-PF noma ngabe-opposition baziphathe ngendlela efaneleyo baziphathe ngendlela esemthethweni bahloniphe amalungelo abantu bangatshontsheli abantu kodwa-ke nxa sekubotshwa abantu kukhethwa kube sekubotshwa bohlangothi oluthile kulapho kuveza khona ukuthi umthetho kawuhlonitshwa kodwa kuyikuhlukuluza kuhlukuluzwa abantu be-opposition kuvikelwa abantu bezanu-PF
Yebo iMDC ithi ukuhlukuluzwa kodwa iZANU-PF ithi ikulondolozwa kumthetho ithi abenza inkohlakalo kumele bebotshwe ngisho labo abeZANU-PF bathi bakhona abaningi asebebotshiwe
Lokho esikubonayo yikuhlukuluzwa okusegcekeni, yikungahlonipha amalungelo abantu, yikungahlonipha umthetho, yilokho okuthiwa kakula rule of law. Nxa ngabe umthetho ukhona, umele ulandelwe. Ngalesi sikhathi esikubonayo ukuthi umthetho kawulandelwa, kulandelelwa abantu be-opposition, yibababotshwayo, yibabathwaliswa nzima, bangene, bangaphiwa ibheyili. Njengobona nje uMantshi ebhoda ilizwe lonke siya lapha athanda khona, abantu uJacob Mafume labanye abanjengaye bese sitokisini into engalandela umthetho le into ephula umthetho into ephula amalungelo abantu bangamangaleke kusasa nxa ngabe izijeziso zenotho ziqhubeka ngokuba yikho lokho okusolwa ngamazwi amaningi ukuthi angeke uphathe abantu bezibabhu ngalindlela abantu kumele bavikelwe ngumthetho baphiwe ibheyili bathoniswe ngendlela efaneleyo ngokusemthethweni hayi ukubahlukuluza ngalindlela